nami ngithathele lithuba ngibonga uIvanza Zinika obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 esibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo.
Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo ukuthi ifuna ukuqasha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo kodwa abesindebele bazonde baganunwabo.
Inyanga kayikapheli sokulezi hlakala ezikwane ezintathu kulokho kusenziwa ukuganga okunje ukukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kuliswane asonto enhle kakhulu.
Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga eZimbabwe Independent Complaints Commission okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha.
Independent Commission leyi abantu abazayiselekta ngama-parliamentarians avela ebandleni and kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elivusayo lifunani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leCCC lilandule imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe. Lokhu kuqale ngemva kokuba umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba ethule umfanekiso kamongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa egqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Waseloba ukuthi lo ngumkhokheli weDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ ngamafitshane. Lokhu kuthathwe ngabanye njengendlela yokuthi ibandla leCCC seliguqule ibizo ukuze lenelise ukuzivikela kungqabanquza ekhona kathesi kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla leCCC aliguqulanga bizo.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo. Yiyo singathi ngesikhiwa i-Zimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sisho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba leli leZANU PF selehlile.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi Democratic Alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazwe.
Kuliqiniso thina yithi esingathi ngesikhangathi ngachaza into ngesiNdebele kodwa ukuthi alternative yithi option ekhona ngaphandle kweZANU PF siyehlulekile. The only choice abantu abalayo, the democratic choice abalayo, i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngobabo Advocate Nelson Chamisa.
Ye, besibona lapha ebulenjini ku-X abantu bethu bona licebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla nxa lingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Ibizo sabe seliguqulelani, ilibizo lethu esilalo yuba ibandla lethu esilalo. Endlini kungangena inyoka uthuthe emzini wakho, uyadila lenyoka esendlini iziphu.
Ye, kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunye okunjalo. Lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokho?
manyathelo sesathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu ozakwaliswa ukuncinta akula muntu wethu ofuzaliswe ukuncinta ngoba ukuncinta lokho kusemthethweni yise ngathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvotelwa esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa ngakhethelwa yikhothi ukuthi hayi wena ukufuza ukwanisa ukuncinta ukuleli bandla ngoba kuleliyani bani ngikubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakula madabu candidates kulabantu abangena bezithi bayi-triple C bengayisiyo kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo abazange baphumelele.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plone Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma isishona lesikhiwa kuphela isixolisile ngalo mlayezo kodwa abesindebele bazonde baganunwabo. Linkampani ibifakela umlayezo enkundleni zokuxhumana isithi ifuna umtshayeli owazi indimi ezimbili isilungu lesishona njalo kumele abe ngowakobulawayo. Kodwa izolo linkampani yethule umbiko ixolisa isithi ibingenzanga ngabomu njalo ibingajonganga ukweyisa abantu besindebeleni. Kodwa lanxa ixolisile linkampani iningi lesindebele lokhe lizondile. Sixoxe locubungula ezamasiko omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela eyenziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleleni bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo, alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleleni Berlin kabenzi wabantu abantu bemathebeleni benziwa nje izinto ezinganakaniyo njalo abantu ongamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okhuluma isishona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo kuhamba njani kungenzakala njani khonoko hanje akubona ukuthi kuyikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi lamankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khona le rari kwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo kunokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisa ukukhuluma isishona ngisho lesikhiwa kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye emathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabanga enkosini okuyindlela la futhi yokuzama ukweyisa abantu bemathebeleland okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo abantu akubona ukuthi kuganga lokho ngoba bona beyisa uChabanga njengxa beseyisa uChabanga babe sebesithi uChabanga ufana lalwana umuntu abantu bayibona ukuthi indlela yokuganga yonke le asonto elungileyo leyo kakhulu kanti isizulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengu uyayathengisa ikuganga okungakanani konke khonoko angazi ukuthi uhulumende uzakuthini angazi ukuthi laleyo kampani ibhodi yakhona izokuthini imanagement yakhona izokuthini ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani abantu kabasakhangelani kuhle sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu bemathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile kukhona ukuxhotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu bemathebeleland ne-leadership yonke semathebeleland kumele ukuthi ime kungelani lokuthi kuzana uPF ukusisa kumbuku MRP kumele ukuthi leadership yonke emathebeleland ime ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela ngoba nxa sikhangele yonke leadership emathebeleland yonke leadership kungelani lokuthi lalabo abaseduze ngisho lo president kumele bakukhulume konoko ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayiyonto right leyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha sesibona izehlakalo zonezi ezingani zokubandlulula abantu besintwini sezisanda kuyini ongakusenzakala?
inyanga kayikapheli sokuleze hlakale ezigwane ezintathu kuloke kusenzwa ukuganga okunje ukukhulunywa ngendlela ukufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kuliswane asonto enhle kakhulu le la ku United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunywe zezothi nxa sikhuluma ngenali into yokuthi we are being segregated these are the things esikhuluma ngazo ukuthi kona we are being segregated we are being marginalized kathe sebefunwa lokuthi marginalize ngolimi lwethu shwa phakathi kwenzeki uyekhuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo hayibo.
Hello ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ucungula izamasiko ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Idale leparlamente selisungule uhlelo lokukhetha amalunga ekhomishini ethiwa Zimbabwe Independent Complaints Commission, okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha. Idale leli lithi abantu kumele baze phambili lamabizo alabo abafuna baba bengene kule commission. Lithi amalunga ekhomishini le kumele ebe ngabantu abafundela umsebenzi wokwahlulela inkantolo ye High Court kumbe amagqweta asebenze okweminyaka esikhombisa kumbe phezulu. Ingcweti kwezempila kahle ezisebenze iminyaka efanayo kumbe umuntu oke wasebenza kwezomvikela labo yibo abangafakwa emsebenzini lowo. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni leli akulabantu okuthiwa ngabagcini bomthetho, elizweni silabantu abasebenza lapho kufuze kube lugatsha lukahulumende bebe ngabagcina umthetho kodwa kakhulu kakhulu basebenzela ibandla. Independent commission leyi abantu abazayiselecta ngamaparlamentarians avela ebandleni ende kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elibusayo lifunani. Umuntu ibandla phela elibusayo yilele phula umthetho lisebenzisa zona ezingatha zamapolisa nani lani whenever they under a political threat. So they akusoze kube leyinye indlela okungathiwa sokufakwe eyinye ikomishini kumbeni uzibane ongabakhangela as long as besenza okufunwa libandla akulanto ezatshintsha. Ngiyakhumbula kulo mnyaka ongu-speaker wepharlamente uJacob Mdenda ibandla lakhe lake lamenza wa-resigna ese-resignile kwathiwa usengu-chairperson we-human rights commission kwakuyisikhathi sohulumende ombambaniso bathe sebekhetha amandla ngokupheleleyo sebebusa bevodwa bamsusa laphana bayambisela wakupolitburo eqeda kupolitburo bamenza waba ngu-speaker of parliament. So kimi abantu bonke abazafakwa kukhomishini leyo akukho okuningi engikukhangeleleyo ngaphandle kokuthi bayaba extension yokuyafuqa imfuno zebandla labo eliyabe libadeployile. And there is no way abangakhuluma against it. Silayo kathesa okuthiwa ngama independent commissions, silayo i-human rights commission, silayo kuyi NPRC commission. Lo phethe amandla oyophethe ilizwe uyithathela amandla santando. So labo abazabe besezihlalweni bengenza abangakufuniyo bayabakhipha mbeni bayenza okunye okuzamangaliso. So mina sengalahlekelwa lithemba lokuthi singaba le commission e-independent as long as sila laba ababusayo.
Ngabantu abanjani Fuzwayo okumele bakhethwe bangene kule commission?
Alubana besililizwe elilobuntu okuphiliweyo emakhanda kusakhiwa isizwe bekufuze kube ngabantu aba-independent from political parties. Kodwa ngeke ukuthole lokho, sizaba labantu abalandela okufunwa libandla eliphethe amandla. So yikho mina engikukhangeleyo ngoba ungakhangela kathesi kubo MPRC, kubo Human Rights Commission, kubo Z. Dinga bonke abantu awade kuma independent commission zona lawo ihistory yayo yabo kumbeni after that ukuthi bagcine sebeyini. Sibabonile abaningi kodwa bekuzekhi babe ngama-parliamentary candidates ezane kumbeni baparticipate kuma-primary elections ezane.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhetshi likaZulu ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekwobulawayo. Manje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi kulabalimi ababili abalahlekelwe izinkomo ezilichumilane ezicatshangelwa ukuthi zafakelwa ithefu. Iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi kulababili abeZimbabwe ababanjwe umkhuhlane wesihudo owecholera kwele South Africa. Ababili laba abesilisa babikwa bebevela ekhaya bathe bengena kwele South Africa eMusina bakhala ngokugula basebehlolwa batholakala belegcikwane lecholera. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani lonke ku Studio 7 abalaleli lingabe linjani lonke. Siyazizwa indaba ezimnandi ezinhle esizikhuthelwa ngo Studio 7, but into esihluphayo elizweni lakithi iZANU-PF. Ithe iza biyenza utshintsho but utshintsho asiluboni, kanti baqala nini ukwenza into zabo. Manje sebekhala ngokuthi i-CCC yiyenzayo, ayi ibandla leli liyehluleka leli.
Sanibonani ku Studio 7, sanibonani ku Studio 7 ekusenenhle kangaka. Ngithi sanibonani lonke ngomusa wenkosi. Bese ngithi bantu bakithi ngilombuzo kuthi kanti sincetshelwani lezwe lethu esiyimthwakazisalicela sibanjwe yini. Besicela ukubuza kuye upresident uEmmerson Mnangagwa weZimbabwe ukuthi yini inkinga kathi asincetshelwani lezwe lethu sesihlupheke kwanele. Sihlukumezile ngakho konke akwenzile, kodwa ke siyakwamukela lokho. Sesicela ngokwethu asalelwe kwakhe. Siyabonga. Ngokukhuluma ngoDumisani Khelele somakandane enkaye.
Yeah, ku Studio 7 ngiyabingelela linjani basakazi labalaleli. Hayi, mina ngiyaphila okukhuluma ngokhumbulana encuze ngikhuluma seGaborone kwele Botswana. Hayi, kwezelizwe lakitha kulanto engayitsho ngoba vele ukukhuluma ukuchitha isikhathi. Ngiyabingelela ukuphela izihlobo zami, ubaba usekamuzi esiyadinda esigabeni sesitete osidanda. Ngiyambingelela ngithi impilende kuwe ba. Ngibingelela umfowethu sahlengile laphana labantu abantu. Bese ngibingelela unkosikazi uNamethembe. Nethembe uThemba lethu lo iphokuhle. Ngiyalithanda abantu abami, ngiyakuthanda nkosikazi. Ngithi impilende kini, ngingakhohlwa isicino sami. Nenelifu. Ngiyakubingelela uba. Hayi, ngiyabonga Mswakazi, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ithele umusa.
Studio 7, Studio 7, noma thinte thalo. Ngifuna ukuzama ukukhuluma ngendaba le yalamankazana la akhohlakela abolile. Ngakhuluma phela ngabhekisa kubaba uGawulo lo baba uThuma ukuthi bona baphendula bathini ngendaba efana lalena ukuthi thina ngoba bahlala besigqugquzela ukuthi sihloniphe, sikhulume into ezi-right. Bathini bona ukushuma lo Gawulo? Ngomsithele ukugcwele bona amashona. Kodwa babuye endaweni yethu bazositela ukuthi isathele that can see you. Last time ke baphinda futhi bakhuluma bayenza yabafana ikhanda lika Nomzana uShabangu ikhanda lika kaLobhengula kodwa bavdele baqala ukusidelela mina ngokuphawula kwami futhi ukuthi bebonele ejele la amantombazana ngoba basidelelile kakhulu basikhumula ingubo zokugqoka impela basase hamba ze sahamba nqulo. Ngiyacela kuphela kubona ukulungiswa kuphela kwenziwa impela yafisa ukuthi ubone ukulungiswa kwenziwa ngoba next time abantu bazophinda bayenze ukudlula lokho abalamthetho ngakho abantu abangalamthetho khuluma ngalabo abantu abanjalo. Usasimisele emuva indaba yokucwasa bese ngalayo le ngqondo le kodwa basihlokoza phela ngomunwe umathithitha lo okhuluma isiZulu sasemandebele.
Sanibonani, ngithanda ukubazisa ubingelela imuli yami yakungwinya yakunyoni ukuhlanganisela usasithovile ugogonyoni ugogo nesithwala unathimba Ndlovu samadembelela Ncube bonke abenza uhlelo lukaqogelela kuwadi 19 lapha edaluka liphani ingakhohlwa usa Angel yena engumandla enkosinyoni ukuthamoya emabane emapostolini ungwenya egoholi usimanda malava Yes, Tribrot, yes, Eric, and Yaponga cool. It's time to change in that time apostle in Momorin Gwena, Etaluga Lab. Away.
Studio 7 ngibingelele kubasakazi bethu, ngibuye ngibingelela kubalaleli. Ngingumama nami ngizehlisa ngizithoba ngesikhalazo lapha ngesikolo sethu seMpanesiba Secondary, sisendaweni yaseCholocho. Induna yethu engutata egulu ubaba uMsigane, isikolo sizo esisibhadaliswayo kulesana sikolo singaphezu kwamandla ethu. So angazi ukuthi singathola sizobani singabazali, ukuthi singathola sizobani ukuthi mhlawumbe kube khona mhlawumbe abazomthetho abakhangela ngezemfundo ukuthi besondele kuleso sikolo. Isikolo school fees besibhadala 800 kunyaka odlule, manje school fees sibuya sithi 1040. Besenza njalo abasitshele singabazali kusasenesikhathi izikolo mazivala kungo-December ukuthi hayi isikolo mazivula school fees sizaba imali ethile. Sesibhadele school fees esasivele sisibhadala, sebeqotha abantwana bathi kufuneka enye imali. So bengicela ukuthi lisisize khonapho Studio 7, uma kuyukuthi kukhona indlela mhlawumbe enye okufanele ngithole khona usizo lingangceda ngikwazi ukuthi ngilayele ngiye lapho ngingathola khona usizo, ngoba sesithwele nzima ngemali esizifuna esikole esingazazi ukuthi imali zani. Ngiyabonga
Studio 7. Ngifuna ukuphawula nami ngaleyo ndoda engumdenda leyo, hayi ayihambe iyophendula imibuzo leyo abazombuza yona. Uright akahambe ayobaphendula, angabasabi, akayobaphendula, abaphendule futhi impendulo abazosutha ngayo, abazoyesudiseka, bazigcine bebona ukuthi hayi ikhona into abayenzayo engajabulisi sizwe samaNdebele. Uright hambe uyobuzwa ndoda, uphendule futhi ngaleyo ndlela ophendula ngayo. Hayi sikumele, ya ukhuluma noJuma ula eJohannesburg.
Studio 7, ngibingelele futhi. Ngicela leli jaha leli uChabangu lo eke sihloniphe ngathola isikhathi. Chabangu, sicela usihloniphe baba, ungathengisi ilizwe, ungamile ezani ngoba kula ntoni oyenzayo. Ukhanya vele uthengwe izani wena ukuthi udilize i-CCC ezama ukuletha inkululeko eZimbabwe, abantu behlupheka kangaka. Chabangu, ungathola isikhathi usihloniphe, ubisele imali le abakuthenga ngayo Chabangu, abantu bezani. Mnangagwa lo wakuthenga ngaleyo mali, umnangagwa wakho lo usehluleki leso singumnangagwa. Uyahluleka lo mnangagwa wenu lo lontshontsha amagolide, ziyathengisa phecheya izidlela linezini izisho ukuthi zilale zibomvu ziqumbile, abanye abantwana behlupheka beZimbabwe. Cala isihloniphe bantu bezanu, lonke nje bantu bezanu, masotsha, pholisa, lokho lamainfomu apangukileyo. Ngiyathola isikhathi lisihloniphe mapholisa eloko litshaya abantu lincindezela. Kahle kahle nayo futhi lingamaswina namashona, kenalikusidelela amashona asideleli mashona, lonke bomnangagwa lina sitani asideleli lina, kuzaliphelela, akukho kungapheliyo madoda, kuzoliphelela bomnangagwa. Sizohlupheka, sizotsha elizweni likaNkulunkulu. UNkulunkulu uzolitshisa kabuhlungu, kuzolitshawa sazolubi namashona othuvi.
Hello Studio 7, okhulumayo nguThemba Swanda. Ngifuna ukuncedisa umdala we-MRP uMdenda Chilumbo. Ngithi mdala, wena hamba ungabi lovalo, lathi sokumele sibambane njengabantu bemathebelelendi. Even sikhone ukubhala encwadi siyihambise kwele South Africa, kule sibonele esihle esenzayo e-South Africa esingakwazi ukusiyenza lathi. Umnangagwa akasoze ebuse ngenduku yensimbi, autocratic, ukuthi abanye abantu bengakhuluma kubi bayablema. Yena 2022 uthi abantu bemathebelelendi bayayela umlandelo, uyabaquma amakhanda. Wabuza ukuthi abantu abangasekeli iZANU-PF bale flag yabo yini, okungawuthona siyenze into yakhe yena. Ngasiyakwazi ukuzimela sodwa, vele esesikufuna ukuthi ngathiwa kuyaqunywa esentra esizimele sodwa, singabantu bemathebeleleni sodwa.
Ngifuna ukubingelela, ngiyabingelela hlobo zami zonke ngezikhona indawo yonke besengisiwa ezindawo eZimbabwe ezindaweni yasemkani eziningi bafokuleda dokhi khona unantobeza kwenyethu kamama zabantwana abatuskinkone imimezo sithi bantu abangiyazikhanda ngikuseka impilo engise besengisuka lapho ngiye esigazini kumile endaweni omthwalo sekuyemele wethu ebekhona ngimelele udadewethu nenkosi yathi umasipolo ngizengeleze labantu abakhe abathi ukwithemba amakhiwe nolezuthu futhi ngiyazikhanda zonke ngikosebenze kumesi ngisiza namazinye
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unqobe ababili abathi umnumzana Ron DeSantis lonkosikazi Nikki Haley kukhetho lwakuqala olokudinga uzamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. UTrump ulandelwe nguDeSantis kwagcina ngoHaley. Unqoba kukaTrump kuza ngesikhathi esetheswa amacala afika phose ikhulu abhekane lawo emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo yomnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinye ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 lapha mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats siyabona ukubana kungani kulokhu khonona ukubana umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele muntu. Kodwa ngibona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaxhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaxhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.
Uxolo ke lo kaSimnumzana Moringai ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Okumanje ngamafitshane ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Kule midlalo emibili nje kuphela kusasa, iqembu leMorocco lizadibana lona leTanzania kuthi leDRC lidlale leZambia. Lapho ke sesigciba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebisilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe, abanye besithi DAZ ngamafitshane. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumsekeli wesikhulumeli umnumzana owethule umbiko lo esithi umongameli webandla unguye umongameli we-Democratic Alternative for Zimbabwe. Kodwa ke bayalandula bathi hatshi ubengatsho njalo. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo ukuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela seliqolisile ngomlayezo lo, kodwa abesindebele bazonde baganunwabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.boandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe ngo-hapa 7 ntambama lamhlanje silazo ezinye. Igama ngu-Chris Gande.